Okuchiwa izimstats ikuthi abantu kabasadli abasa wathi kabasaphili kakusela mpilo imali yona labayikhulumayo imali okungela muntu loyedwa ku ezigidigidini zabantu beZimbabwe oyiholayo holwa ngabalutshwana abaphezulu iningi labantu vele kabasondeli kiyo yingakho kabantu sibelala bengadlanga abantwana babulaya indlala abantu abawatshi abantu abalampuphu abalathukela abalasepa abalalutho impilo isidilikile ebantwini sekuyikufa kuphela ukulinda ukufa ungagula kawenelisa ukuya esibhedlela unganxola uyahlala unjalo ungcolile bayehluleka lokubhadala lokho okufanele bakubhadale okungamanzi kumbe okwekhansili lani lani impilo nje osekuhlezwi phakathi kobuyanga obesabekayo yikho lokho okuchiwo yizimstat kukhona lokho ekuqambayo imali eziqambayo kazikho ebantwini abantu baphakathi kwesifo
i-15,000 le ekhulunywa yizimstats ingabi lokhu yiyo yini ncube nxa sikhangela ukuthi i-inflation ikhwelile ngeviki edluleyo isuka ku-737 yaya ku-837 okungangokuthi intengo yezinto iqanse ngezinga eliphezulu kakhulu.
Vele imali ekhulunywa yizimstats le incane kakhulu nqabe sithi bona kufunakala i-15,000 yimali ephansi kakhulu leyo abayikhulumayo imali eyiyo edingakalayo iyedlula i-20,000 ngenyanga uma uzaphila ubhadale izindleko abahlolisisayo abazimeleyo inhlanganiso ezikhangele abathengi zibeka ikhona le ku-25,000 kulapho imali esikhona namhlanje hayi i-15,000 le ekhulunywa yizimstats phansi kakhulu akulampilo ongayiphila nge-15,000 vele uyabulokhu phakathi kobuyanga ubuyanga bubonisa ukuthi sebungenile bahlala phakathi kwelizwe impilo isidula kulalokho ekade iyikho khona abantu bazaphila kanzima ngaphandle kokuthi kuze kube lenguquko.